soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lefuga njani mtuaga zomose ola mugela emoeni ngenjabulo ngolesivili mshaka 24 kumbimbito 2020 ngontunga milinko ma endabeni zekuseni namuhla.
Xa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwonke umuntu.
Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus kulandela ukufa komuntu wakuqala ngalo mkhuhlane eZimbabwe.
Nase kuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume impuvu siyayithatha na ikhuki ngoyithi siyayithatha ngayitshukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle.
Kodwa abanye bathi lanxa leli nyathelo lilungile lizalethela uZulu ubunzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga indingeko ezisilelayo eZimbabwe ezifana lempuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imingcele yeZimbabwe isivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus kulandela ukubhubha komuntu wakuqala elizweni izolo ebulawayo lomkhuhlane. Embikweni awethu le izolo uMnangagwa wazise njalo ukuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lalapho okubukelelwa khona amafilimu sezivaliwe ngesizathu sinye. Uxwayise abantu ukuthi bengahamba-hambi mahlayana esithi kumele bahlale ezindlini. UMnangagwa uphinde wehlisa inani labantu asebevunyelwa ukubuthana ndawonye lisuka kukhulu elilodwa lisiya kumatshumi amahlanu. Kodwa okumangalisayo yikuthi umlayo ofakwe kugwalo lukahulumende olwegazethi izolo emini uthi imibuthano yonke isivaliwe kungakhathalekile ukuthi ngeyabantu abangaki. Umlayo lo uthi njalo abazatholakala bewephula balakho ukuvalelwa ejele okomnyaka. UMnangagwa uthe abathengisayo bazaqhubeka ngomsebenzi wabo. Amanyathelo akhe la aza ngesikhathi uhulumende esithi sokulabantu abathathu asebetholakale bele coronavirus eZimbabwe okugoqela lo obhubhe izolo uMnumzana Zororo Makamba obeyindodana kasomabhizimusi uMnumzana James Makamba. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana abekezela madumafuzwayo.
Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza ukuyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ingakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi uma ethi ngasaziyenza but sazi-ignore. Khathesi sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqeka esikhulu kakhulu ukuthi into le sesiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu asiyilandeleni siyibekezelele sibe kodwa kuzaba nzima kuwonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge ngoba mbonani isifo lesi hayi noka sibuyi kuhle sibili sibuya kasi usilobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale South Africa izwe elikhulu kangakana selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle because it is sifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukaMnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na alikhethi mhlobo?
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalobhuti ukuthi abantu abaningi bethukile ngikhona kusithi idlwe emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibili kwamagqini and akusinto yokudlala ngayo ngakhala ku-social media hayi sebevumile abantu kuyonke i-perception leyani ukuthi hayi abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lo mkhuhlane kawukhethi ungakhayela even namhlanje ma uhamba nje edorobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini kukhona abantu beqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bebalandele so I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-address ilizwe sengezekile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi but into adokumente ngazayenziwa kudala zonke zana lezi ngayinto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana
kuyikuthi lingahlasela umuntu nje makhaza ongalakho okunye lapha angaya khona esiya ezibhedlela zeneze uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane baye kuzo
ekuzimiseleni kwelizwe sibilisi sikulobo nzima sifunkhona iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinye lo survivayo nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe so uthola iattention yakhe yedwa esendlini ukuthi le mali yakhe uyenelise ukukwenza la enalo dlulile sizwa uthube sephumile esibhedlela senise sikahulumende wayazama ukudinga ukwelatshwa ku-private hospital but kufike kwaba late okungangokuthi uthuthi-ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibi nge-weekend ngiyafika kobulawayo i-thorn groove iyakhala akulala uthole khona abala ngitsho likhona kodwa kuphongthwa ngindawo lapho abazakhangelwa khona thina khona lapho egwanda lapho engikhona akulalutho nangu le-South Africa sivala ibhoda sasithi abantu bazagijiniselwa nga
umnumzana bekezela maduma fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 lanxa abaningi besithi bayakusekela ukuvalwa kwemingcele yelizwe abanye bathi lokho kutshiya uzulu esebunzimeni obukhulu ngoba engasenelisi ukuphuma elizweni ayethenga ukudla lezinye indingeko zempilo ezisilelayo eZimbabwe nansi ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ukuvala imingcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization kuyenzeka e-Americas kuyenzeka e-Europe kuyenzeka e-Asia kodwa-ke eyethu imingcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ezingekho emthethweni baphume baye South Africa baye Botswana baye Mozambique baye endaweni ezinje lale ziyana kuvele kuyasmartlwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona so ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi okwesibili abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabesaphuma uthi ukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangela cooking oil ukopishe lokho okwenzeka kwamanye amazwe asuthayo alokudla thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphumi impuphu siyayithatha nga i-cooking oil siyayithatha nga ijukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho yikho-ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili okwesibili uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus uhulumende lo kakhuluma iqiniso kathesti abantu ngobuningi obufaneleyo ngokunjalo ngilesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu baningi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe-coronavirus
ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula 50 ubona kuphathisa na
Ukuvala imihlangano yabantu abaningi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho iWorld Health Organization isisho okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela thile ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke. Kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50 kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. EGermany sibonile kuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane okutsho phela sebephelela kubaba lomama kuphela kumbe kumntwana lomama akusavunyelwa abantu abedlula lokho ngokuba ingozi inkulu kakhulu. Kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu kumiswe ukuhlangana kodwa kusenziwa lokho ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho lepolitiki balayo ngqondo ngivela ukuthi abantu bangabe sahlangana sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi sudlule lo mkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efanele ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abenze politiki ukuthi bangahlangani labanye ngakho ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isenziwa umhlaba wonke jikelele kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 base sephezulu kusadingeka ukuthi abantu besi kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi kumele ukukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesamanye amazwe. Imizila amalayini emabhasini akozubukho abe labantu abaningi kakhulu okwedlula i-50 abe fika ku-100 abe fika ku-200 kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayini elimpuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi ngenxa yokubu usaka ukwakhe kabi kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki kumbe womtshado kumbe wenkonzo kodwa besemputshini kodwa belanele cooking oil kodwa belanele ithukela kuyabe kungumhlangano nalo uza kuvimbela yini lokho abese sithi impuphu itholakale njani ithukela itholakale njani amahlamba atholakale njani ngoba eZimbabwe konke lokho kutholakala ngelayini ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.
Omnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuvalwa kwemingcele yelizwe lokhu kutsho ukuthi akusela muntu ovunyelwa ukuphuma kumbe eZimbabwe. Abavunyelwayo yizizalwane zeZimbabwe kuphela ezivela phandle. Kodwa imbiko esiyamukele namuhla ekuseni ithi umngcele we-Bade Bridge bulokhe uvuliwe abantu bephuma lokungena kungela migoqo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi kuqala ngolwesine uzulu welizwe lakhe kuzamele ahlale ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-coronavirus.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane kalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba usemise yonke imitshato kanye lokuthethwa kwamacala angaphuthumiyo okwenyanga ezimbili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umalaba uthi njalo iziphathamandla zenkantolo ezizaqhubeka zithetha amacala aphuthumayo kuzamele zifafazwe ngomuthi obulala igciwane lomkhuhlane lo njalo zigeze izandla ngesepa ngazonke isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Khonoko thina sibona kuyinto enhle ngoba uChief Justice awaya kunanzela abantu behlangana khona phana kule ngozi ukuthi kambe nqa obunye wabelawo kuzenza ukuthi lomkhuhlane umemetheke ngoba sinanzela even emakhosi abantu balokumnyana ukuthile khona phana so ke lomkhuhlane ngaba lengozi yokuspreada sibona kuyinto enhle kodwa ke nqa kunjalo siyananzela ukuthi uhulumende sibona ngathi amanyathelo lanqa izama ukuwathatha kodwa akukafiki esigabeni esiphakemeyo sokuthi bilatshengise ukuthi lo mkhuhlane uyovikela kungani sitsho njalo uzananzelela ukuthi sikhuluma kanje kathesi lamabhoda ayitavuliwe akavalwa khonakhona kuba ingozi enkulu and sinanzela ukuthi amanye amabhoda futhi avele abantu abachapha ngasese angeke emthethweni abantu beloku bezihambela nje kanjalo khonoko kuyasitshengisa futhi ingozi enkulu bese sinanzela lamakhampani amakhulu kahulumende uZupco singamnanzelela kathesi amabhasi akayagcwala kakhulu lamanyathelo athatha wasiwabone so ke uhulumende sibona ngale kafika ezingeni lokuthi sibili aze yatshengisele ukuthi abantu abavikele lakhona okunje ukuthi abantu baloku beqhubeka bezihambela intando lanxa kwafaka imithetho ethile abantu besiya le emsebenzini engxenye kuzafika sibili isigaba sokuthi abantu ke behlala ezindlini ke asese sibone umkhuhlane lo usiphatha njani
uthini ngomumo osesibhedlela seThornGrove sona esikhangelane lokwamukela izigulane ezile coronavirus
isibhedlela seThornGrove kusegcekeni ukuthi labe parliamente le portfolio committee ebhodaye ezempila kahle ivumile ukuthi eThornGrove akulanto ekhona isibhedlela asilungelanga ukuthi singamelana lokunzima esiphakathi kwawo bathi ukuthi le mbede ngu-17 bathi lokuthi i-building yakhona vele ayisozivikele umuntu ngokunjalo kuyatshengisela uhulumende kakuyenza ukufayela kwenza ku-enough ngoba isibhedlela lesana fayela silethe abantu from eMathebeyen North eMathebeyen South kusitsho ukuthi asosekhansile uhulumende ufayela ngenela abona siyalungiswa sizwa kuthiwa kulezi mali eziphiwe 25 million besikhathi uhulumende ngawe uyagijima ngaleyo mali abona isibhedlela seThornGrove laso siyalungiswa
uZulu wakobulawayo yena uthini ngalomkhuhlane
njengezakhamizi ke lazo vele zilokukhonana kancane ngendlela uhulumende ahamba ngayo ngoba abanye baze bathi kule sibhedlela sekusilene esihlezi mahara ngale okufanele ngawo uhulumende uyatshengisa ukunqineka ngalo ingozi yalo mkhuhlane wecorona ngawo uyazama imizamo lakhona ngale njalo iThornGrove layo is not enough izibhedlela kufanele uhulumende ngawo sevule indawo eziningi ezithile ezokuthi abantu umkhuhlane lungahlaba abantu bazame ukuncedwa khona izakhamizi ngalokho zilokukhonana kancane ukuthi indlela uhulumende isiqhuba ahamba ngaso ayisiso esitshengisa ukuthi uzimisele ukuvikela umkhuhlane ngoba sesibone kwamanye amazwi kakhulu aphethe yakubo Europe ukuthi umkhuhlane kuye ngolaka olunjani bekufanele uhulumende afunde isifundo kukhona ukuthi ahlabone ukuthi ngapha kithi eZimbabwe izinto zonke uyazilungiselela ukuthi umkhuhlane uzathi uqhamuka ufike athole sonke sifo kodwa uhulumende kakutshengisi lokho so ngokunjalo ke uhulumende abantu bakhangele ukuthi hayi kade ngisamasokisi masinya abone izinto zonke ziyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke kulowo umkhuhlane kodwa okokugcina bese sicela nje lathi abantu ukuthi lata sizifikele ngokuba nasinanzela sihlale ezindlini lana lamazuku agcwala kakhulu abantu sabakela amabhasi sihle sichitha isikhathi eziningi sezindlini singabonga ukuhamba-hamba ngoba lo mkhuhlane ukhanya ukukhona and ubhahile endle nga singananzelanga uzasiqedisa sonke lapha elizweni so ke lathi abantu kufanele sibe le ngxenye esizayinanzela kulokho
Omnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Leli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi abantu abanengi bathumele amazwi entuduzo emulini yakomakamba kulandela ukufa kukamnumzana Zororo Makamba izolo ngomkhuhlane wecoronavirus. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ibhanga leBank ABC selitshele izisebenzi zalo ezike zaba ndawonye loMakamba ukuthi zike zime kancane ukuya emsebenzini zihlale ngekhaya ukuze zingamemethekisi igciwane leCoronavirus nxa sezilibambile. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sawubona basakazi baka Studio 7. Lani balaleli baka Studio 7. Mina ngumama ongangizwe Namhlanje ngikhulume ngokwehluleka kukahulumende wezanu. Ngabe izanu iyabona iyakunanzelela yini ukuthi baphiwa ilizwe ngo-1980 lisuke ezandleni zikaSmith. USmith azange kube le ndlala, waye kuma-sanctions ayetough, kodwa abantu babesebenza, abantu babehappy, akula muntu wayebulawa yinjani. Namhlanje ilizwe lingcolile, kulamagodigodi, e-city center iBulawayo esasiziqhenya ngayo, sokusesiwumumbu namhlanje ngithi e-town sokusesiwa umumbu sokuthengisa inkuni e-city center. Kambe uzanu kaboni yini ukuthi yehluleka abantu? Kanti banjani bengelanhloni? Abalanhloni yini laba abantu ukuthi ilizwe lafa kangaka kungenxa yethu? Abalanhloni abazibuzi nje ukuthi why sisenze nje abantu bakankulunkulu. Kuhamba abantu bayahawula umhlaba wonke, abantu bagcwele sihamba sithethiswa lapha lalapha, ye amazimbabwe, ye amakwerekwere. Abakuboni ngani konke lokhu ukuthi bayasihlupha, siyahlupheka ngenxa yabo? Ah!
Umbono wami mina msakazi, into engiyibonayo ukuthi njengoba lo mkhuhlane ngani usuqalile ukuyanda ezweni, ukuthi uhulumende wakithi ngabe umsakazi wami uyaqinisa inyawo, engadonsi inyawo, eqhamele phezulu. Njengoba lamanje lokho kusakhalwa ngendaba yezibhedlela, ukuthi isibhedlela esinye asila bheda, akula ngubo, akula mpahla zokusebenza, lesi esikobulawayo eTonkhulu. Kusho ukuthi umsakazi wami uhulumende kuyabonisa nje sobala ukuthi hayi kuzaba nzima, umkhuhlane lo ungavele uyande kakhulu elizweni lakithi. Angiboni mina ukuthi engaba le ndlela ukuthi uqede, unless umsakazi wami kungangenelela nje uNkulunkulu, ungamemetheki kakhulu, ngoba njona manje sokunomunye oyedwa oseswelekile ebantwini ababili. Kusho ukuthi isibalo singabe siyanda, ayi kuzaba nzima kakhulu umsakazi wami yabo.
Akithi nxa sikhangela umkhuhlane esibhekane lawo kathesi, umkhuhlane we-corona lo ezweni lakithi leZimbabwe, sibona ingozi yodwa sibinxa sikhangela i-health system evele ingabhadalwa kuhle, ibivele ingalazinto zokusebenzisa ezibhedlela. Akumangalisi amanesi eziphuma phandle zama udatrekenze i-demonstration ukuze athole lezi zinto. Basengozini laba bantu nxa kunjeyana, kati vele le ndlela izibhedlela eziminyene ngayo ingozi lekhona eZimbabwe. Lasemajele ethu ngibona kulapho kule ngozi enye emangalisayo. Nginanzelela ukuthi sikukhwekhweli siyabuswela, bukhona kuphela nxa kufanele busebenzise kubi izimali zethu, ngoba sikhangela ukuthi u-ED ngabahlakaniphile zona inkokheli zesadakhi. Yona linto bathi i-shutdown abazama ukuthi bayenzwe lapha lalaphana, kunokuthi bayenze behlukene, omunye yenza kuliviki, omunye yenza next month. Umkhuhlane lowu yimpi esikhangelane layo, yimpi enkulu kakhulu ukudlula zonke izimpi lezi babezilwe eMozambique bevikela amafutha le-DRC besiyatshontshi i-diamond. Kumele bakhathesi babambane beyisadaki kumbe beyi-Afrika, nxa besenza i-shutdown bayenze kanye, nxa yi-2 weeks ibe yi-2 weeks, nxa yi-3 weeks ibe yi-3 weeks, ukuze wonke umuntu ole virus leyi ahlabonakale. Ngoba lo nxa esenza namhla, lona esenza kusasa, mina nxa bevula labana abangazange bayenze bangena ngapha bezosa umkhuhlane, abayenze kanye, ibe yimpi eye-Afrika kumbe eye-sadaki elwa le-coronavirus. Nangi seduze labanye bona laba abayibo abathintana lohulumende, bezanika leyo advice ukuthi abakhulumisane njengama-president, bayenze i-shutdown kanye sikhathi sinye uze umkhuhlane lowo bawunqobe. Xa bengenzi njalo sizadlala le-corona naleyi kuze kuphele umnyaka. Okhulumayo uSamuel Spanda khona lapha ose-South Africa, kodwa sizalwe Mangwe. Siyabonga.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umholi wakwelibhilitane umnumzana Boris Johnson sexwayise uzulu welizwe lakhe ukuthi ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela icoronavirus. Othi njalo imibuthano yabantu ababili kusiya phezulu kayisavunyelwa emphakathini. Amalunga edale lesenethi emelika ayadonselana kudaba lokuthi uzulu kanye labamabhizimusi abathintwe yicoronavirus bangaphathiswa njani nguhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha emelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe seliqanse lafika kumakhulu amahlanu lamatshumi amathathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala lapha eMelika esisebenza kwezempilakahle unkosazana Brenda Moyo.
Umkhuhlane we-coronavirus wathuqalisa elizweni le-China e-Wuhan ngale. Saphonga ukuthi engxenye yinto ezaphangisa iphele, kodwa kuyamangalisa ukuthi kusukela kumbe kubo-January khonaphana usumemetheke wagcwala ilizwe lonke. Lokho okuyinto ethusayo kakhulu. Okwakhathesi mina emsebenzini wami embasebenzelayo babe lokho besinika ulwazi nsuku zonke, bayasithumezela ama-email besazisa ukuthi okwakhathesi umkhuhlane lo usumi njani, njalo besikhuthaza ukuthi sizivikele. Abakuqakathekisayo kakhulu yikuba nasigeze izandla kakhulu, sihlikihle ukuthiwa yiku-sanitizer lapho esisebenzela khona amatafula, izibambo zezivalo nezambuzi zihlale zihlanzekile. Kodwa baqonqosela kakhulu udaba lokuthi sigeze izandla, njalo sizame ukuvikela laba esibagcinayo.
Khona ungathini ngendlela lomkhuhlane osumemetheke ngayo emhlabeni jikelele?
Ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuyethusa sibili, ngoba ukhanya uphonga ukugijima nje usungene phose emazweni wonke omhlaba. Lokhu kwenza sihlalele evalweni, ngoba uyabungakwazi ukuthi uphilile yini, awukawutholi yini lomkhuhlane. Kodwa sizwa kukhulunywa ngokuthi nxa unyezwa umphimbo uhwaya, kumbe unyezwa ngani ulala kuthiwa ngama-flu-like symptoms, engxa uthimula, kumbe ungenwa ngumqando utshiselwa, lokho kuyabe sokukhombisa ukuthi engxenye uyabulawa. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ngalezi nsuku ungaphonguzwa nje engxenyangana usaphefumule kuhle susutshaywa luvalo. Lokhu kuyinto ethusayo kakhulu. Okunye okwethusayo ngokumemetheka kwalomkhuhlane yikuthi ungaze uzwe ngana usezwa kuhle, awukwanisi ukuthi uye endaweni lapho ongayahlolwa khona ukuthi kubonakale ukuthi usulawo yini. Okwethusayo njalo yikhona ukuthi kuthi uhlale endlini, uhlale emzini wakho, ungayindawo, ungaye ezibhedlela kuze kufike ibanga lapho oyabe ususehluleka khona ukuphefumula. Manje nxa ungumuntu ungazibona sokuthiwa ususehluleka ukuphefumula, angithi vele uyasusa uzibona ngani vele vele impilo isiphelile.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, njalo sisebenza kwezempilakahle. ekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa abanye besithi bayalisekela leli nyathelo, abanye bathi lizathwalisa uzulu nzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga ukudla kwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.